Ikula labo tshekeja abalithumi lane 14 eliphume emgodini kushaft 10 phakathi kobusuku izolo batshela amapolisa ukuthi baphume ngentunja yenalithi bebalekela iqula labesilisa abahlomileyo okuyilo elivimba utshekeja laba ukuthi bangaphumi. Abalithumi lane laba bonke abayizizalwane zakwele Mozambique bathi ukudla konke okuthunyelwe izakhamizi ngeviki ephelileyo kuthethwe zingqweleleze. Lezi zindaba esezilethe intukuthelo lokudana okukhulu kunkokheli zenhlanganiso zikaZulu lemuli zabotsheketsha laba bona abathi sekufuze amapholisa angene ayehlenga otsheketsha laba kulezi ziqhwaga. Umnumzana Mzukisi Jem, isikhulumeli somanyano enhlanganiso zikaZulu esabelweni se-Northwest i-South African National Civics Organizations, utshele Studio 7 ukuthi okubephula umoya ikuthi kudala betshela amapholisa ukuthi otsheketsha laba bafuna ukuhlengwa wona isithi abafuni kuphuma.
Ibuhlungu futhi ibuhlungu ngoba ibesike sayitsho ngaphambili into yokuba abantu bavalelekileyo apha bayakufuna ukuphuma kodwa bakwazi ukuphuma because imingxunya ebebeyisebenzisa ukuze bakwazi ukuphuma besixelelwe into yokuba iye yavalwa ngamapolisa.
Limbiko esilethe ukukhathazeka kakhulu kuzalwane zeZimbabwe ezinezihlobo ezisemgodini lo. Owesifazane ongathandanga ukuthi izwi lakhe lichithilelwe nxa ekhuluma uthi umne wabo uselenyanga ezisishiyagalombili engaphumanga kulomgodi osekubuhlungu nxa esizwa ukuthi uyaliswa ukuphuma. Phakathi kwayenale viki esinye isizalwane seZimbabwe sifake umlayezo kuhlelo lokuxhumana olwe-WhatsApp sisithi kulabanye abantu abadinga izihlobo zabo ezathenjiswa imisebenzi eRustenburg kwazwakala ukuthi basezandleni zeziqhwaga lezi.
Bawuthi ufuna umsebenzi bathi kunomsebenzi e-Rustenburg wokwakha. Ma bafika lapho senifika e-Rustenburg bafike banithengise bathengise bonke labantu ebafanele babesuthi sebebahlohla emgodini ngokwenkani hayi ngokuthanda sebebaphuca amafoni.
Ilunga lenhlanganiso Affected Mining Communities United in Action umnumzana Bongani Jonas uthi kubadanise kakhulu ukuthi iqula labahlengi elakhethwa nguhulumende obekufuze liqala umsebenzi lo namhlanje lehlulekile ukuqala kwangabi lezi zathu eziphiwa nguhulumende.
Thina sifuna imishini iqhubeke ngoba thina into besiyizelela beyukuthi sizosave abantu nokuprotecta ama-human rights wabantu. So thina sisathi iyabonisa le nto yokuthi labantu laba baphumile lapha ya abantu badinga usizo underground. So singadileyi sidonsa amanyawo wethu njengoba sesibonile ukuthi abantu bayadinga usizo.
Amapholisa wona aqhubeke sithi ngeke angene phansi lapha emgodini ngobotsheketsha laba bahlomile njalo kule mimoya eyingozi. Ngusenjalo umthethwandaba we-North Gauteng High Court ePretoria namhlanje unqume ukuthi lilungile inyathelo lamapholisa lokungavumeli ukudla lamanzi ukuthi kungene emgodini ukuze otsheketsha laba baphume. Ngimele Studio 7 eStilfontein e-North West kwele-South Africa inguthuso Khumalo.